eNdebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngesonto mhla zilitshumi lambili kuMabasa 2020 uKipstube. Endabeni zethu lamhlanje, sokulabantu abalitshumi lane abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe, nesikhathi odokotela bekhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngendlela ezithiyeneyo.
Kuqakathekile ukuthi ligeze izandla okwemzuzwane engamatshumi amabili, ugeze ngesepa. Uma usenelisi, geza usebenzise isanitizer.
Abantu bananza ikhefu lepasika bezivalele ezindlini.
Nxa sesikhangelane le-COVID-19 yokuthi uNkulunkulu nguye okhangelwe ngumuntu wonke, sesibona ukuthi ya.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhulumende uthi sokulabantu abalitshumi lane abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kwele Zimbabwe, kulandela ukutholakala komunye olegciwane leli kobulawayo izolo. Abantu abathathu sebabulawa ngomkhuhlane lo. Umbiko wethulwe luhlangothi olubona ngezempilakahle luthi Impilo Central Hospital izaqala kusasa ukuhlola abantu abacatshangelwa ukuthi balomkhuhlane we-coronavirus. Kulemtshina esanda kufakwa esibhedlela lesi yokuhlola abantu ngesikhathi kulabantu ababili edolobheni leli asebetholakele benomkhuhlane lo. Odokotela bathi lokhu yikho okufunakalayo nxa eleZimbabwe lifisa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo osugulise abantu abanengi emhlabeni wonke jikelele, wabulala abanye njalo abanengi. Inhlanganiso ye-Global Fund isanda kunika eleZimbabwe izigidi ezinhlanu zamadola, $5 million, yohlelo lolu. EleZimbabwe omanje lilohlelo lokuvalela abantu ezindlini okumele lugqitshwe ngeviki ezayo, kodwa kukhanya engazani kuzangezelelwa insuku zokuthi uZulu ahlale ezindlini loba nje abantu abaningi beqala ngokuswela ukudla lokunye. UDokotela Rudo Kumbo uthi kuqakathekile ukuthi kuvinjwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus COVID-19 ngendlela zonke.
Lo mkhuhlane ngumkhuhlane odurayo, ngumkhuhlane ofuna imitshina yohlobo phezulu. Thina njengosapho leZimbabwe silokhu sisasadalala sisadinga leyo mtshina. Siyalicela ke bakwethu ukuthi lizivimbele lingabanjwa ngulo mkhuhlane. Kuqakathekile ukuthi ligeze izandla okwemzuzwane engamatshumi amabili, ugeze ngesepa. Uma usenelisa, geza usebenzise isanitizer. Kuye kuthi kulaba abayinelisayo ukugqoka ama face mask, hayi liwagqoke kodwa uwasi uyigqoka uphinde uyitshintshe. Kulaba abafuna ukugqoka ama gloves kusukusele ekuseni kuze kuyefika ntambama, hayi ngiyakucela Zulu, kuqakathekile ukuthi ungathinta ulutho utshintshe ama gloves.
Abasekela ibandla elibusayo baluncoma kakhulu uhlelo lolu. UMnumzana Philip Gawule ngomunye wabo.
Abantu sebekuzwisisa ukuthi umkhuhlane lo umele uqedwe ngendlela yokuthi abantu bachume besendaweni zabo. Njengalokhu njalo abantu benanzelela belo hlupho olukhulu kakhulu olokudla lako konke ukuswelakala kwento zonke ezidingakala empilweni zabo zasuku zonke.
Kodwa ukhansela wakobulawayo uMnumzana Mlandu Ncube uthi abantu bathole nzima.
Noma nje silamukele uhlelo lokuncindezela ukumemetheka kwalo mkhuhlane, kodwa inkinga esilayo abantu beZimbabwe bazakufa ngesilwane lesi esiyindlala, bethathele lesi silwane esibhonga egangeni okuthiwa yi-corona. Xa kuliqiniso selukuthi ingaba izaba khona limtshina, singakwamukela kakhulu sibili, kungasiza abantu.
Kusenjalo umphathintambo wogatsha lwezisebenzi uSicamfundo Paul Mavima uthi sebelungisa umthetho wokuvimba amakampani afuna ukuxotsha izisebenzi ngenxa yohlelo lokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19. UMavima uthi manengi amakampani afuna ukwenza lokhu. ingcwethi ebona ngokudlelana kwezisebenzi labaqatshi umnumzana Davis Ndumiso Sibanda uthi kumele izisebenzi zikhulumisane labaqatshi ngomsebenzi wazo.
Umkhuhlane wecorona yinto entsha esingakaze siyibone, njalo imithetho yethu eyezisebenzi kayilungiselelwanga ukukhangelana le mkhuhlane enje esithi thina imkhuhlane egoqela umhlaba wonke. Ukulungiswa kwemithetho yethu wawukhangelele nje imkhuhlane ejayelekileyo, umuntu ongathatha khona isikhathi sokuya kwelatshwa, lokhuyana okuthiwa ngesilungu i-sick leave, aphenduke. Kodwa lokhu okuvalisa amakhampani kazange sihlangane laso. So into ephazamisa izisebenzi kakhulu yikuthi azikwazi ukuthi ziyabuyela nini emsebenzini, azikwazi ukuthi imisebenzi yazo iyabe ilokhu isekhona. Njalo lesi sifo esikhuluma ngaso asikasiboni kangako eZimbabwe, ngakho kuzima ukuthi sithi thina sikhona kakhulukazi kumbe sikhona ngokuncinyane, sizwa nje lapha lalapha kulabantu abafileyo, kulabantu abagulayo, singakatholi kuhulumende ukuthi bangaki abantu abafuna abalomkhuhlane lo. Kuzima ukuthi sithi thina abantu bazabuyela njani emsebenzini.
Uthi abantu ngabalaqiniso lokuthi bazathola iholo labo kumbe hathi.
Abantu bahlezi ezindlini abakwazi ukuthi bazahola kumbe abasoze bahole. Abanye njalo bahle batshela ukuthi hayi, njengoba singasebenzi umse imali kalizi ukuyihola, so ngabantu abakhangelane lendlala ukuthi babe besenza yenza okunye ukuthi baziphandele. Njalo kokwenza yenza akukho, ngoba kuthiwani abantu bahlale ezindlini.
Usibanda uthi abazisebenzayo bathwele nzima njengoba bephila ngokuthi bathenge bedangisa impahla lokunye okufanayo.
Abaningi kakhulu eZimbabwe bayazisebenza. So abantu abaningi khathesi abazisebenzayo basebenzimeni bokuthi bazaphilisa njani imuli zabo ngalesi sikhathi. Inyanga iphelile, iyaphela, kufuneka ukuthi babhadale lapho abahlala khona. Abanikazi bezindlu bazafuna inhlawulo, ukudla kuyafuneka, abantwana bazavula. Sikhuluma nje izikolo zivaliwe, kodwa kuthiwa abantwana babhadala inkalakatha zemali ezingama i-exam fee, bayithatha ngapha abantu imali yokubhadala zonke lezi mali.
Izisebenzi emhlabeni wonke jikelele zibhekane lodubo lolu njengoba amakampani evaliwe kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Abantu abanengi abalandela ukholo lwesiKristu kanye labathakazelela ikhefu lePasika belandela amasiko abo bathi kuzima ukulinanza lonyaka ngenxa yokuthi umhlaba wonke jikelele uzama ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCoronavirus COVID-19 osubulele inkulungwane ezilikhulu zabantu. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abantu bajayele ukukhonza uNkulunkulu bendawonye, ukuhlangana lezihlobo labangane, kudliwe ezivela emlonyeni, njalo kunathwe amanamunede lotshwala nxa kunanzwa ikhefu lePasika. Kulabanye abajayele ukuhlaba imbuzi kumbe inkomo, labagijimisa inkukhu egumeni, kuthunqwe uthuli ngekhefu lePasika. Konke lokhu akukho lonyaka njengoba uZulu ecatshele umkhuhlane weCoronavirus COVID-19 ezindlini. Umkhuhlane lo usubulele abantu abathathu eZimbabwe. Loba bekhala abalandeli bokholo lwesiKristu, kulabanye abathi lesi yisikhathi sokukhuluma loNkulunkulu umuntu munye ngamunye. Umfundisi weNdisi Mango okhonza eCenter of Life Church edolobheni leHarare uthi abantu wamanje kumele bakhulumisane losomandla njengoba umhlaba uhlaselwe ngumkhuhlane weCOVID-19.
Sesithembe yena njengoba sasivele simele sikwenze. Abantu bebesebethemba izinto eziningi, abantu bebesikhangela imfundo yabo, abantu bakhangela imali yabo. Bathi nxa sesikhangelane leCOVID leyi 19 yokuthi uNkulunkulu nguye okhangelwe ngumuntu wonke, sesibona ukuthi ya.
Umfundisi Simango uthi kuqakathekile ukuthemba kuNkulunkulu.
Isikhathi lesi sisondeze abantu enkosini ukuthi babekwazi ukuthi yena ungubani vele empilweni zabo.
Kodwa umfundisi Bright Shayanowako oweVisionary of Graceline Ministries udane okumangalisayo ngokwenzakala lonyaka ngekhefu lePasika.
Knowing that there is this pandemic of coronavirus which has destroyed the movement of the whole nation at large,
khona ukwazi ukuthi le igciwane le coronavirus seliphazamisa inhlalakahle yabantu umhlaba wonke, selibulele inkulungwane nenkulungwane zabantu kwamanye amazwe. Kuhle ukuthi abantu bengaze bathintana, i-social distancing, bazilondoloze ngokuhlala behlanzekile isikhathi sonke, njalo balandele uhlelo lokuhlala emakhaya olwe-lockdown. Sikhuthaza amakhona ukuthi baliqakathekise ngaso sonke isikhathi lolu daba lokungathintani, i-social distancing.
Kuthi njalo umfundisi Wison Dutch owe-United Evangelical Church in Zimbabwe ukhuthaza amakholwa ukuba aqine kwezokukhonza uNkulunkulu ngalesi sikhathi.
We have seen the strength of the church. We are seeing
lesi simo sesenze saqina njengamaKristu. Siyazi ukuba umuntu wonke uphakathi kokuthandaza nsuku zonke, njalo leyo mithandazo sivakele khona ezulwini. Siyazi njalo ukuthi uNkulunkulu lokhu esesihlalweni sakhe sobukhosi lokuthi nguye olokhu esavusa emhlabeni lezulwini. Sizaqhubekela phambili ngemithandazo sisazi mhlophe ukuthi uNkulunkulu wethu nguye obusayo.
God is still on the throne.
Loba kunjalo kulabanye abasemsebenzini ngesikhathi sekhefu lephasika. Omunye wabo kungumnumzana Leopold Munende, intatheli izindaba esebenza izimele, uthi okudanisayo yikuthi bahlukuluzwa ngamapholisa lamasosha.
Even sibuya sibile emsebenzini ekuseni, yakumiswe bekwethusele betsho siyakubizela endlini, kungani ukuyala sibile ukuthi sihlonipha.
Isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyati uyakuphikisa lokhu esithi kabalazinqumo zokuhlukuluza intatheli izindaba. Uthi bazoluhlolisisa udaba lolu. Kusenjalo unkosikazi Sazini Mangena ohlala eDama Falls eHarare uthi ubhoda nsuku zonke edinga ukudla kwemuli yakhe, ngakho kasoze alikholise ikhefu lephasika.
Asizange sibe lesikhathi sokuthi sidinge izinto like ama-basic ukudla, so asilohlupho sibe nge-lockdown le.
Uzulu weZimbabwe uphakathi kokucatshela umkhuhlane we-coronavirus osubulele abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Kukhanya umemetheka umkhuhlane lo eZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi kumemetheka okumangalisayo umkhuhlane we-coronavirus emaphandleni kuzwekazi le-Afrika. I-WHO ithi kulabantu abafika phose inkulungwane ezilitshumi 8,300 asebebanjwe ngumkhuhlane lo kuzwekazi le-Afrika. Abanye babo abedlula amakhulu amane sebebulewe yi-COVID-19. Emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula isigidi lengxenye akulomkhuhlane lo. Abedlula inkulungwane ezilikhulu sebabhubha. Umkhokheli wakweleBritane umnumzana Boris Johnson usephumele esibhedlela lapho ayelaliswe khona ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. I-Reuters News Agency ibika ukuthi uJohnson uzaphumula emzini wakhe e-Checkers okwesikhatshana engakabuyeli edolobheni le-London. Okwamanje sokwesikhathi sezamasiko esintu. Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngokhonoku okwenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuthi kumele abantu ababulawa yi-coronavirus e-COVID-19 bathiswe. Kambe esintwini kuyavuma yini ukuthi umuntu nxa engabhubha athiswe? Ukuze sihlaziye udaba lolu silomnumzana Edson Moyo ude waphela. Babatewa, siyakwamukela kuhlelo. Ngambe kuyavuma yini ukuthi umuntu athiswe nxa esekhotheme?
Ngiyabonga kakhulu kuhlelo lwezindaba babuGibson Dube. Uhulumende angeke akwazi ukuthi abeke umthetho wokutshisa abantu, because esintwini umuntu uyabekwa then umuntu avakatshelwe lapho abekwe khona izukulwana nezukulwana sibe kwazi ukuthi umkhulu simbeke endaweni ethile bamvakatshele because uma esetshisiwe then umnotho wakhe uzoyiswa kuphi yabona because abelungu yibo abatshisayo thina ngesintu abantu bamnyama sitshisa umuntu siyambeka emangcwabeni kahle ngesintu umzimba womuntu uyahlonitshwa
abezempila kahle bathi kumele umuntu athiswe ngoba nxa kungenziwanga khonokho kuyahlupha kakhulu ngoba umkhuhlane uyagcina umemetheka phosela khokhonapho
abezempila kahle bangatsho kanjalo but esintwini umuntu akatshiswa umuntu uyabekwa kahle because izifo ziyafana because umuntu uma ebulewe yi-AIDS akatshiswa kodwa umuntu uma esebulewa yi-corona kwamanje etshiswa kanjani because kudala abantu besifa bebulawa ngemikhuhlane eminingi bengatshiswa kungani lo corona manje sebetshiswa ivela ngaphi le ndaba yokuthi abantu batshiswe because sithatha izinto ezamanye amazwe sizenze ezethu umuntu ngesintu umuntu akatshiswa umuntu uyabekwa angiboni ukuthi ngempela umuntu uma ebekwe kahle umkhuhlane ungamemetheka kanjani
phosela kwelokugcina baba moyo
elokugcina babugifting nje khona abantu bakithi abantu besintu asibeleni kumasiko wethu asibuyeleni kumasiko kwendlela zethu zokuphila singabantu bamnyama siyeke indaba zokuthatha amasiko amanye abantu abazinye izizwe sithatha amasiko amaChina sithatha amasiko amaIndia sithatha amasiko abelungu siyawenza wethu asibuyeleni kundlela zethu zokuphila indlela esaziphiwa nguNkulunkulu zokuphila zobona konke kuzohamba kahle zobona lezifo because okhokho bethu babenendlela yokuphila babesithi izifo zikhona bekwazi ukuthi bayahlanganisa lokhu nalokhu umuntu othile umuntu othile bakwazi ukuthi baphile manje sesibheke Western medication esintu asinakile ngisho
siphindeza xoxa ngodaba lolu lo mnumzana promise Nkomazana laye oyingcwethi kwezamasiko esintu
akukho okungenziwa yini ukuthi abantu bazivikele kulo mkhuhlane bagqoke into ezibavikelayo bayobeka abantu babo kahle kunokuthi abantu bashiswe asikwazi lokho esintwini akekho umuntu wake washiswa noma singabuyela emva lapho esibuya khona asizange sezwa kuthiwa umuntu uyashiswa umuntu uyosiwa sokuyikosa umuntu phela lokho
ngithanele ithuba ukuthi mbonge bonke abakade bekuhlelo lwethu lwamhlanje asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo Ake sizwe ke isiloko ukuthi ulamhla uMadlobe usiphatheleni kwezabasakhulayo.
Yebo, mthoko somuhle Zimbabwe muhle. Yikude banokuhlelo lwabasakhulayo, ngingumayigobe. Namhla kuhlelo sikobulawayo. Ngonthuthu ziyathunxa, sixoxa lo Nkosi Khona Dividi, omsakazo we-Community Podium TV. Siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Mnumzana Dibiti ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo unjani?
Ngiyabonga kakhulu ngiyaphila mina njengani?
Hayi siyaphila. Awusitshele okuningi mayelana nalo msakazo we-Community Podium TV.
Umsakazo we-Community Podium TV usungulwe ngoJanuwari kulo nyaka. Ukhangele kakhulu ukusebenza lezakhamizi. Sesibona ukuthi izakhamizi kwesinye isikhathi azila ama-platform ukuthi bekhulume ngenhlupho kumbe yendubo abahlangana lazo kuma-communities lapho.
Sikhangele indlela uZulu aziphatha ngayo kulesi sikhathi umhlaba wonke jikelele ulwisana ngalo mkhuhlane we-coronavirus. Ubona ngani abantu bayathola na ulwazi oluthile mayelana ngalo mkhuhlane ikakhulukazi eZimbabwe?
Ulwazi lungani soluvalwa kakhulu ngendlala le abantu abahlangana nayo. Abazali babo nje ukuthi hayi thina sime lapha emagrosa kusizwe ukuthiwa impuphu yakuya ukuthi sime duzani lokho hayi kungasihlupha thina sifisa ukuthi sithole impuphu. Kukathi kulabanye abathi khona hayi umkhuhlane lo ngabantu abale mali sizwa ukuthiwa ufile ubesemelika ufile ubeke waye UK omunye ufile ubengathi ngathi sokuthi thina singazake siyendawo siraye sesinanzelela lathi lenhlanhla ukuthi i-awareness isafunakala kakhulu ukuthi sigcine ngathi nsuku zonke ukuthi abantu bazwisise ukuthi into le asonto yokudlala.
Kukhanya ngani basakhona abantu abangelalo ulwazi oluthile ukuthi kuhamba njani ngalo mkhuhlane kukhona elikwenzayo na ukufunda ukufundisa abantu njengoba kule fake news ene.
Besile episode esiyenzileyo amalanga amalutshana adlulileyo lapha nje sizama ukuncedisana lezakhamizi sithi khona kule official WhatsApp number yeMinistry of Health yeZimbabwe. Leyo WhatsApp number abantu bangakwazi ukuthola information masinya kakhulu, nabe le mbuzo khona lapho kuya kule menu uzibuzele nje usitholele khona lapho. Njalo sasisenza kule toll free number esiyishiyele abantu ukuthi no inamba le lathi siyayisebenzisa ukuthi sikhulume nabantu labo, singaze salalela kakhulu lo abantu bezikhulumela ama audios kuma WhatsApp lapha besenda lama chain messages, izinto ezingelaqiniso kakhulu esikhathini eziningi ezenza abantu besabe. Nabanye kwesinye isikhathi ngiku-encourage ukuthi hayi lokhu kusuku-21 vela sifiki, ngcono singene sizenzele izinto zethu ngoba thina siyazisebenza iningi, so akusimethi kuhlale endlini. So sizama lathi nje sihlanganisa ukuthi silokhuze lonke sisasebenza lonke sisemsebenzini wona lo ukuthi silokhuze i-awareness nge-coronavirus le.
Hayi, siyabonga Debiti ngokungena kuhlelo. Zulukandaba silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngomdaba lomkhuhlane we-coronavirus. Silusize ukuthi ngeke lenelise ukungena kuhlelo njengesinsukwini ngoba sisebenza sisezindlini. Kodwa ofisa uxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yiyona username yami. Bone lokho lamhla sohlangana ngolwesibili olivalisayo. Igama lami nguMike Hove. Ithokoze muhle, Zimbabwe muhle. Happy Easter. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hove. So isikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Usiphatheleni mfundisi
namhlanje? Ilizwi lethu kwisonto yovuko ePasika sizalithola encwadini kaLuka isahluko samashumi amabili lane indima yeshumi lesithathu sisiya kuma endimeni yeshumi lesithupha. Kufundeka kanje: Bheka-ke ababili babo babehamba ngalona lolo suku baya emzaneni othiwa i-Emmaus ukude neJerusalema amastadiyo amashumi ayisithupha. Babekhulumisana omunye nomunye ngazo zonke lezo zinto ezehlakeleyo. Kwathi besakhuluma bebuzana, uJesu uqobo wasondela wahambisana nabo, kepha amehlo abo abebambekile ukuba bangamazi. Zihlobo ezithandekileyo, njengoba ngitshilo le isonto yePasika othiwa yi-Easter Sunday, lapho amakholwa umhlaba wonke bekhumbula ukuvuka kwaJesu ngemva kokubethelwa kwakhe esiphambanweni. Nanga-ke amadoda amabili ayahamba akhulumisana lokho okwakwenzakele ngaleso sikhathi. Kwakuyindaba egudwini, wonke umuntu wayeseduzane leJerusalema, lakhona iJerusalema yayiyindaba esegudwini. Namba-ke laba babili ababambisana indlela besiya eMaus, wongaba ngamakhilomitha lichomo sika eJerusalema, bekhulumisana bebuzana ngazo zonke lezi zinto ezazenzekile. Sihlangana-ke namhlanje kuleli Phasika lapho abantu bonke umhlaba wonke usukela eMelika, uye-Europe, uye-Asia, uye-Africa, uye-Antarctica, umhlaba wonke jikelele uyabuzana, uyakhulumisana, uswela impendulo ngomkhuhlane lo ohlaseleyo igciwane lomkhuhlane othiwa yi-corona kuba i-COVID-19. Akulabantu ababili abathathu abangakhulumi ngakho. Sizihlana lamagama amanye esasingasebenzi kangako lanxa engasilungu. Kulabo lockdown, kulabo shutdown, kulabo quarantine kulabo self isolation ngamagama lawo akhombisa ukuthi wonke umuntu ungaphansi kweyezi lelimnyama le coronavirus ababili abathathu laba bahlangana khona bakhuluma ngalokho kudingwa lamakhambi usilisa abantu abanye bayedlula emhlabeni lamadoda ke labo babekhuluma ngokwakwenzekele eJerusalema kodwa okukhulu ukuthi babethi bekhulumisana benjalo kuthiwa uJesu uqobo lwakhe wasondela wahambisana nabo nathi sihlobo zenkosi siphakathi kokukhuluma komkhuhlane lo oyisifo sembubhiso isifo esingumbhuqazwe uJesu uyasondela ukhuluma lathi namhlanje usinika ithemba ikuthi kasimboni siyabuzana singaqedi ngoba nalesi sifo sesiqeda abantu kasikhethi kasibandlululi usuka khona le komzarabani usiya ePlumtree ungena egwandu elipani uye enkabazwe wonke umuntu ukhuluma ngaso kodwa ke ngilishiyela khona ukuthi uJesu labe sikhuluma khona uqobo lwakhe uyasondela ukuthi amehlo ethu kaboni asivuleni amehlo ethu ungehla nayo indaba le usiyaphambili ikhona uJesu wathi sekhulume labo amehlo abo avuleka bamazi ngakho uJesu kavule amehlo ethu simazi asinike ithemba singalilahli lelo themba ebunzimeni becoronavirus andesifa begula behlezi ezindlini bengelakudla bengelamsebenzi bekhathele uJesu ukhona ngasitshise soda sikhulekele baba thixo ingcwele hlala nathi lobo bunzima bomkhuhlane lo esiphakathi kwawo sibusise silondoloze kuze kufike isikhathi sokubana unqotshwe lo mkhuhlane ngegama lakho siyakhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo
siyabonga kakhulu untungamili Nkomo
Everton Ncube weGwamba Super Pit uhlabela ke lapha ngeCovid 19 singakugqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo indaba sokulabantu abalithumi lane abalomkhuhlane weCoronavirus COVID 19 eZimbabwe ngesikhathi odokotela bekhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngendlela ezijiyeneyo abantu bananza ikhefu lephasika bezivalele ezindlini silukuba lapa uhlelo lwethu namhlanje. Wolivalisa ngoKips Dube ngisithi asihlangane ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.
This is VOA.